kwaZulu usethenga kanye lokuthakazelela imithi yendulo ethengiswa edolobheni lakoBulawayo esigigwa lokucholwa ngamankampani ahlukeneyo. Unkosazana Ashla Sibanda uthengisa imithi yendulo ehloliweyo edolobheni lakoBulawayo.
Yeah, abantu bayithenga imithi yesintu and bayithakazelela. Yeah, cause kwezinye isikhathi ungathenga imithi yesibhedlela intengo yakhona iyabe iphezulu, but imithi yesintu yakwazi ukuthi isihlahla esijwayelekileyo esisebenzisayo.
Uqhubeka uMasibanda echasisa ukusebenza kwemithi abalayo ehlukeneyo ethengwa ngabantu.
Silembiza yethu le elokuze nini e-one month, i-full package yonke yabithathwa umama lobaba benata ndawonye, lawo le-BP, ichukela, ama-fibroids, ama-ulcers, like yimbiza yokuklina thina umuntu engabuya komsimbode sithi ule-BP kumbulana. Asime lapho i-BP yakhe sigijimele ukuthi umzimba wonke, sime lapho umzimba wonke kuzasobekwazi ukuthi yabe iqalisele ngaphi i-BP yankontezi ebelayo. Okunye silakho sibe sesaba le drink le, inyama drink yakomsimbothi le, it's for inyongo lodenda nokuziklina nje. Then sibe sesaba le combination le yabo baba. Combination le yabo baba ngokuqinisa iqolo, khipha amatheketheke, yonke nje ukuthi esebenze kahle eselomame ngale. Then sibe sesaba le mixed herb yethu le. I-mixed herb yethu le ihlangene izihlahla eziningi ezihlukeneyo. It's for ongezelela igazi lokuklina igazi.
Ubuhle bemithi yendulo unkosazana Sibanda uthi ayila okwengezelelwayo okungalimaza umzimba ngoba ngeyemvelo.
Engakutshoyo ukuthi imithi yesintu imithi eqakathekileyo. Ungayinatha la ayisozi kuphambanisa emzimbeni like yabonathi into enatural engazange edelwa anything.
Umnumzana Bakitsa Nani Dube uvumelane loMasibanda ethi imithi yendulo ilungile ngoba labapheka imithi yesilungu bayithatha kumithi yesintu beyihlanganisa leminye.
Nxa ukhangela kahle kahle intengo zemithi yakhona okumele idingakale ngalesi simo abantu bengela mali so ziphezulu kakhulu, njalo layo imithi yakhona kwayona kwesinye isikhathi ayitholakali. Nxa ninanzelela futhi amaphilisi wona lawo adingakala avela kuleyo mithi yesintu, so vele njengoba isituation yakhona isivele yona iridiculous yona ngokwayo, akusetshenziswe imithi yesintu.
Umnumzana Mbekezeli Ncube uthi ukusebenza kwemithi yendulo akumangalisi ngoba okwamanje izwe liphakathi kobunzima uma kukhanyelwa ezempilakahle.
Lokho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu ngingathi ngesilungu alikho normal, kodwa ke nxa sesokukhangela ngobuhle imithi yesintu iyanceda njalo ihlala ikhona ngezikhathi zonke. Imithi yesintu iyabe i-100% iyabe ingazange ihlolwe ukuthi kumbe njani ngoba vele yona vele ihlala ikhona.
Umnumzana Thomas Sithole uthi inhlawulo ezisesibhedlela zenza abantu bengenelisi ukuyathola usizo khona kodwa baphephele emithini yendulo.
Inhlawulo lezi sizibona ezibhedlela zenza ukuthi iningi labantu eZimbabwe bengenelisi ukuya khona ezibhedlela ukuyathola usizo. Yikho nje esesikubona sokubangela ukuthi abantu bephephele emithini yesintu le etholakala ezitaladeni, eminye yakhona engaqedakaliyo. Sesizwile futhi lokuthi isikhona imithi enye ebuya ivela ngaphandle engasiyo eqondileyo, lokhu kuthiwa yi-fake ngesiNgisi. Njalo sesizwile ukuthi abanye kulabantu asebeyisebenzisa imithi leyi ngemva kwalokhu bashona. Kutshengisa ukuthi uZulu weZimbabwe ubhekane le nkinga enkulu kakhulu emangalisayo, ngenxa yokuthi uma engenelisi ukuthi ethola usizo ezibhedlela kuzoba nzima kakhulu ukuphephela kumithi yesintu.
Imithi yendulo isivamile emavinkilini athile akoBulawayo. Eminye yakhona isuka kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, kuthi eminye ngesisuka phetsheya olwandle njengaseChina. Umkambo wemithi emakhokhoba koBulawayo, iningi labantu abakubhizimusi lokuthengisa imithi yendulo bathi inani labantu asebethenga limithi selikhuphuke kakhulu njalo sekubapha ibhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.